Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu batshengisela emgwaqweni kobulawayo besola ukungalungiswa kodaba lwegugrawundi nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kwenziwa isikhumbuzo somanyano webandla lezaphu leleZANU PF owe-Unity Accord. Kuswelakala amaluba asanda ukutshakaza emkambo omkhulu wamaluba. Kuhlelo lwe-WUSA Friday lamhla silomculi oloduma uCooksman owethula idlalade elithi Amaloja. Umqondisi weqembu leHighlanders uxolisa kuZulu ngokungenzi kahle kwezenguqu lonyaka. Ku-Life of Lamsha sihlolisisa umanyano webandla lezaphu leleZANU PF owenziwa mhlaka 22 ngompalakazi ngomnyaka ka-1987. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.